Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 Lwezi 2020 ngukhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners.
Umphathindaba wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uludlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yesizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani emulini we-16 days of activism against gender-based violence usungulwe izolo. Abantu kwele Zimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukamongameli lomnyaka ka-2008 okwahlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland lezinye indawo kwele Zimbabwe. Okwamanje bavalelwe esikolo abantwana abedlula amakhulu ayizithupha 607 esikolo se-John Tallaght High School duzanda kobulawayo. Okulabanye asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9506 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Lubeka ukuthi kunani leli abedlula inkulungwane ezisitshiyangalombili sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi abafika phose amakhulu amathathu 274 sebabhubha. Umphathindaba wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uludlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yesizwe i-national budget yomnyaka ozayo yamabhiliyoni edlula amakhulu amane amadola eZimbabwe $421 billion. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula ibhajethi leyi, uMnumzana Mthuli Ncube uthe uzulu weZimbabwe usatshengisa ukuthemba uhulumende weZimbabwe esithi lokhu kubonakale embuthanweni yokuthola imibono kazulu ngendleko kahulumende. Kubhajethi yalonyaka uhulumende wabele imali eningi kugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary oluthole amabhiliyoni edlula amajumi amahlanu lengxenye i-55.2 billion, lulandelwa ngezempilakahle oluthole lalo amabhiliyoni edlula ngamajumi amahlanu 54.2 billion. Uncube uthe umkhuhlane we-COVID-19 udale umonakalo omkhulu kusimo somnotho elizwe, ngakho-ke bakubone kufanele njengohulumende ukunakekela abantwana kubhajethi yalonyaka.
Provide support towards the purchase of PPE. Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden.
Sizathenga ama PPEs. Uhulumende uyavuma ukuba abantwana abangamankazana bathwele nzima ngalezi zikhathi, njalo sifuna ukwehlisa indubo zabo. Sizakupha abantwana imvunulo yokugqoka ngesikhathi besesikhathini. Sizakhupha imali engange 55.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi.
Has been provided for the Minister of Primary
Umgcini sihlalo wekomiti yezemfundo edayile ephalamende unkosazana Priscilla Msiyayirambe Mshonga uthi lokhu kuyathokozisa.
Ngithabile sibili ukuthi sikhulumile leda, kodwa kuyamele ngikhangele imali zangikhona ukuthi banxa zifakiwe, one zizaphuma yini, okwesibili zizahamba yini lapho ezimele zihambe khona. Siyakwazi ukuthi umnyawo lo odlulileyo benginikwe 200 million kathesi unike 500 million e-sanitary way. So kuzamele sikhangele ukuthi bathenga i-sanitary way engakanani. Iviki lona leli elibuya sibuya besisemakhaya sizama ukukhangela ukuthi ingenile yini yona le sanitary way asinike yona umnyaka odlulileyo.
Umkhokheli webandla liphikisayo le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ulethemba lokuba libhajethi kuzamele ibone ukuba impilo zabantu ziyathuthukiswa.
Uminista okhulu bengama-figures kodwa sokusele sifuna ukuthi sibone ukuthi ibhajethi le iyayenza izinto abantu abazazibona. Ibhajethi le fanele ibone ukuthi abantu bathwele imisebenzi. Ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu bathwele ukudla ezindlini zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Masimba kuchera yena uthi loba nje ibhajethi yalonyaka ikhangele induku ezibhekane labaningi kuqakathekile ukuba incede uZulu.
Kungabi le corruption yikho esesikukhangela ukuthi izikolo zangkhona zizathola njani le sanitary wear naleyo PPE, kodwa kuyinto okumele siyamukele sibili.
UNcube uthe uhulumende weZimbabwe uzakwehlisa indleko yakhe yeholo lezisebenzi ngokwehlisa indleko yama-subsidies njalo uzaqakathekisa ukuba ilizwe lithole imali kugatsha lwezokwemba. Uthi kuzaba le mali ezakuya kunhlelo zokuthuthukisa izigaba olwe-devolution of power engaba ngama-billion phose angamashumi amabili i-19.5 billion amadola eZimbabwe. Imali ephiwe ugatsha lwezokulima ifika kumabhiliyoni edlula amashumi amane 46.3 billion. Imali ephiwe ugatsha ezamakampani amabhiliyoni edlula amabili i-2.3 billion. Ukuthi olokwethekelela kwelizwe lwathola amabhiliyoni phose amabili 1.8 billion. UNcube ugcizelele esithi uzakupha imali yokuba umgwaqo ohlanganisa i-Beitbridge leHarare ube usuphelile ngomnyaka ka-2022. Ukuthi uhlelo lwamanzi olwemathekweleland Zambezi Water Project wathi lalo kumele luqakathekiswe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu ikakhulu abesifazana lamantombazana bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kwengeze inhlupho zokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini. Lokhu kuphume ekusungulweni komkhankaso wokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukumezana ngobubili we-16 days of activism against gender-based violence osungulwe izolo. Ukusungula umkhankaso walonyaka uhamba ngesihloko esithi Orange the World, Fund, Respect, Prevent, Collect, kube nemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele ezaqhubeka kuze kube ngenyanga ezayo. EHarare lumkhankaso usungulwe ngumbuthano wenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center oqoqwe ngabedale lephalamende abanxuse abezinye inhlanganiso ezizimeleyo okugoqela abonye manyano wamazwe omhlaba wonke jikelele abe-United Nations. Abe-United Nations bathi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana labantombazana. Kobulawayo abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela amalungelo oluntu baqoqe imicimbi yokunanza lomkhankaso. Eyinye yalezi nhlanganiso yi-Women's Institute of Leadership Development. Uze sizwe ngenhlelo eziqoqwe ngabale inhlanganiso uProphetess Jeremiah we-Studio 7 uqokele isiphathamandla se-Wild uNkosazana Bridget Ndlovu.
Ekunanzeni amalanga ayi-16 ayi-gender-based violence, sikhangelele ukubana siqoqe omama sibalethe ezigabeni ezijiyeneyo ukuba baxoxisane ngendaba ze-gender-based violence. Sikhangelele ukwenza lokhu koBulawayo emalokitshini, eLupane, eGwanda lasemzingwane.
Likwenza konke lokhu nganjengobani?
Lokhu sithe sikubona sacabanga ukuthi kuqakathekile ngenxa yokuthi kuzayenza omama konke labo baba bebe lolwazi nge-gender-based violence. Sonke elizweni lonke jikelele sibe lomdlandla wokuthi thina siphuthe an end to i-gender-based violence. Kungenxa yokuthi ngesikhathi lesi ese-COVID-19 ama-cases ayi-gender-based violence ebesekhwelile kakhulu, and sikhangele njalo ukubana eZimbabwe lapha kuthiwa omama abadlwengulwayo sebebanengi kakhulu. At least one woman uyadlwengula every hour, okutsho ukuthi nxa ilanga lisiyatshona kebe kudlwengulwe phose omama abayi-22. And thina sibona ngani inamba leyi inkulu kakhulu sifisa ukuthi sifike ku position lapho sesithithi thina ukudlwengulwa kwabo mama sokwehlile i sexual harassment ezikolo isiyehlile ama teenage pregnancies lawo aseyehlile sizakhangela ukubana ngesikhathi se COVID-19 ngenxa yokuselakala kwemali lokuthi abantu bebevalele ezindlini abantwana bengahambi ezikolo abantwana abanengi sebela ma teenage pregnancies
labo ke abaphila ngokuthengisa ukhanya bebhekane lodubo olukhulu lokuthathelwa impahla zabo ngoba bengavunyelwa ukuthi basebenze esisikhathi ese COVID-19 lockdown.
Ngesikhathi se COVID-19 omama abazisebenzayo esithi thina ngama informal traders bebethathelwa ama wares abo kungenxa yokuthi bebemele behlale ezindlini. Thina sithe sikukhangela lokho sabona ngani akufanelanga ngenxa yokuthi soku affecta i socio economic status yabo mama kuphinde njalo kuba affecte ekuthini sebe siba violated ama rights abo asa observer sikubone ukuqhakathekile ukubana kuma activities wonke esiwayenzayo si involve ama informal traders bezicholo bona ukubana bahlutshwa yikuyini and because of that sibone kunecessary ukubana si-engage le victim friendly unit ukuba isincedise ehlelweni lolo
liqoxa ukwenza ucwaningo ngemva kwe 16 days lay a activism against gender based violence ungachasisa kabanzi ngalolu cwaningo
sikhangelele ukubana during i 16 days of activism against gender based violence sizayenza i-survey i-survey leyi izakhangela indaba ezichiyeneyo ezigoqela ama experiences ama informal traders igoqele njalo ukuthi omama kuma communities ayehlukeneyo ba experience i violence yipi yakhona sizananzelela ukubana esikhathini esinengi abantu sisandise ukukhuluma nge domestic violence le interpartner violence but akusikho kodwa okwenzakalayo kuma communities so sikhangelela ukuthi after i 16 days of activism sizabe sile survey ezabitshengisa izinto eziaffecta omama lamankazana iza informa amanye ama programs esizabe siwayenza in future
lo ngunkosazana Bridget Ndlovu isiphathamandla sehlanganiso e Women's Institute of Leadership Development Abantu kwele Zimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008 okwahlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani njengoba wayengumongameli uRobert Mugabe wayenqotshwe nguMorgan Tsvangirai webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change. Ulabanye abantu eZimbabwe abathi ukuxokozela phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joseph Biden okhanya enqobe kukhetho lukamongameli kubakhumbuza okwenziwa yiZimbabwe Electoral Commission iyathula okwesikhathi eside ngempumelo yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. Utswangirai wanqoba uMgabe kodwa kazange enelise ukubumba uhulumende ngenxa yokusilela kwamavoti afunakalayo. Bathi ukukhonona kukaTrump othi waqhilwa nguBiden labanye bakhe kuveza ukuba abantu banamathela ezikhundleni loba uZulu esekhethe amfunayo. Kwezombusazwe uTrump lokhu echaya phansi ngenduku esithi uzaguqula impumelelo yokhetho lolu athi lwatshontshwa libandla lamademocrats elabantu abaningi abavota ngeposo njengenhlala yenza amademocrats athi selidume ledlula baningi abantu kweleZimbabwe abathi lokhu kubakhumbuza umnyaka ka-2008 omunye wabo umnumzana Adrian Phiri ohlala eWange esobeleni lesematorial north othi uTrump kumele avume ukuba unqotshwe nguBiden.
Ngibona kungumkhuba ongekho right, especially ma sikhangela e-America lelizwe esilihloniphayo ikakhulu endaweni zedemokhrasi ukubana abangeke ngalezi minyaka ka-2020 asobantu abafuze bebonakale ngesesesigabeni esinjengalesi. Ngakho ngithi siloku kuningi kathi sikhangele loku kufunda e-America siyakwazi ubana nxa bevota konke okwenzakalayo kuyabe ku-free ukhetho lwakhona luba free and fair.
Umnumzana Clifford Dlovu ohlala ezimdabule enyamandlovu uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
So which means into Baba Sole Lubabu Robert Mugabe sisayazi makunje America sonke sikhangelele kuyo ukuthi yokumele sibonele kuyo laba party bethu bebonele kuyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Thindo Ndlovu ohlala eNgwaladi esabelweni seMathebeleland North.
Ukhetho lweAmerica lube yisibonelo esikhulu kulele Africa ngoba njengalapha eZimbabwe sifunde ukuthi khona uma uyi-ruling party, uma kuthiwa kule ruling party, leyo ruling party akutsho ukuthi khona ngoba lokhetho yiyo esizathatha amandla ejudiciary awokomthethwandaba uma sokudingisisa ukuthi ukhetho luhambe njani. Ngoba aluba e-America bekuhamba njengeZimbabwe le-Africa lapha, umthethwandaba ubungekho utsho ukuthi khona uTrump elahle izindaba zakhe akade ezifakele umthethwandaba. Kodwa ke sibona into e-America abalandaba ukuthi i-ruling party loba ngubani balandela umthetho. Lokho esike sambona sawubona le Malawi uphose ufana le-America. Ukuthi umthetho wandaba awulandeli ruling party, ulandela izifiso zabantu, ulandela kuphela umthetho abawubekelayo njengomthetho wandaba bengelahlangothi abalusekelayo. Siyakubonga lokho okwenzakala e-America. Sithi asikukhangeleni sikulandele lathi sikwanise ukuthi lathi kungaba lokhetho ngoba lokungazwani nxa kulokhetho umthetho wandaba usebenze ungasekeli umhlangothi.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi kusobala ukuba ukhetho lwemelika lwenziwa ngemfanelo.
Ukhetho lwemelika lwalukhululeke kakhulu kakhulu okunjengokuthi le ndoda yayizama ukuyalela khona, hhayi yayiyindoda yayizama kodwa hhayi lwalukhululeke lwaluluhle kakhulu. Sesimelele nale indoda engena embusweni kubona sizwa ukuthi yona izoyenza njani. Njalo uyajabulisa kakhulu ngoba ukhetho omama baba baningi ezikhundleni. Siyakhetha futhi abantu abalombono abahlale kakhulu ezikhundleni abasebenzeki kakhulu ehulumende ebibusa leyo. Besisele ukuthi aluba kwenzakala labazwe e-Afrika lawabona ukuthi khona ukhetho lunjani. Lengabuyalela ezikhundleni odliwe yaphumi, odliwe yaphumi ukuze sibone ukuthi ilizwe labe liqhubeka lesiyanga ngoba kathesi e-Afrika abazwe abaningi angadliwa obusayo vele akaphuphi yalela khona.
UBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump efunga esithi lokungeke kwenzakale esaphila. Usicele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni seGeorgia njalo izolokusihlwa uxoxisane labanye abalandeli bebandla lama-Republicans abahlala ePennsylvania lapho azama ukuphula impumela yokhetho. Uzama njalo ukwenza okufanayo e-Arizona neMichigan. Ababona ngokwenzakalayo bathi usephelelwe ngumphako. Ulife Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani 16 days of activism against gender-based violence udaba lwe-COVID-19 kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singawangeni kusigaba esilandelayo kwele Melika. Umnumzana Joseph Biden uthi kumele umuntu wonke alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 athi ukulwisana ngezombusazwe. UBiden owethule umbiko lo izolo enanza ikhefu le-Thanksgiving ucele izizalwane zeMelika ukuba zingahambahambi njalo zingabuthani ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi uhulumende wakhe uzangena embusweni ngozibandlela uzazama ngamandla wonke ukulwisana lomkhuhlane lo. UBiden uthi ulethemba lokuthi abantu bakwele Melika bazawunqoba umkhuhlane lo nxa besebenza ndawonye. Namhla uZulu nanza usuku le-Thanksgiving loba kulabanye abantu abangasoze bahlangane lemuli zabo kanye lezihlobo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ngesikhathi lesi kudliwa ukudla okujiyeneyo ikakhulu ingalukhuni. Ibandla le-MTC Alliance selisole kakhulu ukubotshwa kukameya weHarare uMnumzana Jacob Mafume lisithi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwamalunga alo nguhulumende weZANU-PF. UMafume ubotshwe izolo esethuswa icala lokusebenzisa ihofisi yakhe ngaphandle komthetho kudaba lwesitanda esibikwa sathengiselwa udadewabo yikansili ngombimbitho lonyakaka. Ikota lakhe lithi uzamiswa enkantolo kusasa. Uza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amakansila e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza esethiswa amacala enkohlakalo asukela kudaba lwezitanda. Ibandla lezanu-PF lithi lokhu kuveza sobala ukuthi amakansili e-MDC agcwele izikhohlakali. Kepha i-MDC Alliance ithi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalunga ayo nje kuphela ngesizathu sezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sikhokhwe lelunga lezanu-PF uMnumzana Malaki Nkomo noMnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa ukuthi irejimu leyi ebusayo eZimbabwe iyahlukumeza kakhulu amalunga e-opposition ye-MDC Alliance, iyahlukumeza amalunga ephalamende, amakhansela akhethwa ngabantu abantwana beZimbabwe. Yikho sibonile-ke izolo lokwamafume kumeya weHarare ebotshwa. Xa sibuzisisa-ke ukhanya lo daba olungazwisisekiyo ukuthi kambe njeni kuba ngumeya izolo engabotshelwa ukuthi udadewabo wathola isenzi, ikanti njalo siyakwazi eqiniseni ukuthi amakhansela kumbe usodolobho umeya kayisuyonika amasendi. Amasendi aphiwa yikhansili nxa umuntu ebeke ku-waiting list yakhona enelisa ukuthi abhadale, uyaphiwa-ke leso sedi. Nxa kuyimfili enelisa ukuthi yena a-identifya abona ukuthi kule imfili lapho ahambe ekhanseleni aphiwe. Yebo kambe udaba lungabe lusasemthethwandaba, kodwa-ke siyakunanzelela-ke kwi-victimization-ke leyenzakalayo ikwethuselwa-ke ikuhlukuluza-ke kwamalunga e-MDC Alliance akukhanseli lasephalamende. Kuyinto-ke edanisayo kakhulu ukuthi-ke le zibiza ukuthi i-Second Republic siyibona-ke isiba weso kudlula-ke i-Second Republic kamgabe. Siyadanisa kakhulu akula ma-reforms awenza i-ED, simbona elocuko oludlula lwesasilubona kumgabe.
Baba Nkomo, nansi indaba. Uhulumende lamapolisa bathi akhohlakele amakhansila e-MDC, kodwa uyamuzwa uNdlovu uthi lokhu yikuhlukuluzwa nje kuphela.
Ngingazi lapha uma sikhangela ukuthi ukuhlukuluza abakutshoyo bathoni, ngoba singakakhangela emakhansilini asiqame sikhangeleni ukuthi uhulumende we-ZANU-PF wenzeni kuwe abotshwa laba abe-MDC. Sinyamazelela kubotshiwe lama-ministers kubandla le-ZANU-PF bakhona bayathonisiswa basemacaleni. Waye namhlanje sokukhulunywa ukuthi ngenxa yokuthi umuntu we-MDC sephambanisile sokuthiwa khona bayahlukuluzwa. Kubotshwa naba abanye abe-ZANU-PF, indaba ye-MDC ingazanga imela phambithi la kusehlukuluza abantu. Into esingazelayo thina yikuthi khona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uthe engena ku-president wathembisa ukuthi i-corruption yonke uzayilandelela, wonke umuntu o-corrupt bazamdinga angene ejele. Ukuthi i-MDC kumbe uyi-ZANU-PF uma kungaphandle komthetho uvele uyangena uyabotshwa, kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla. Thina sikuthi ukhangeleni ukuthi umuntu ulecala liphi, singakhangela ukuthi umuntu wenze icala ngoba ungowebandla liphi.
Nanso Baba Ndlovu, kuthiwa inkohlakalo inkohlakalo, abantu ababotshwe kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, nanku leziphathamandla zeZANU-PF ziyabotshwa.
Kulo mehluko omkhulu kakhulu, sinanzelela ukuthi abatshontshe ama-millions and millions of US dollars kumele ancedise isikhathi se-COVID. Sibone behamba emthethwandaba begqoke amasudu befika bekhululwa ngelanga elilandelayo kuthiwa yi-cash and release. Bese sibona be-opposition, bese sibona ama-journalist athwithayo kuphela ehambe efakwe insimbi enyaweni lezandleni. Katshengisela nje ukuthi kuhlukuluza lokho, ngoba singakhangela yena lo Mafume umeya weHarare ukuthi ubotshelweni. Ubotshelwa ukuthi kuthiwa isihlobo sakhe sayenelisa ukuthi sithenge isitende ngomashi, nothi futhi le wadini yakhe, kodwa sithenge eHarare kwenye iwadi engakabi layo ngusodolobho ke okwamafume. Kambe lakhe isala ke liyabe lingathi khona lapho i-harassment eyenzakalayo kuphela. Ekucineni ngemva kokuhlukuluzwa izinyanga evalelwe uzatholakala engelacala, kodwa kuyabe ehlale isikhathi eside evalelwe. Kuyakhanya nje ukuthi-ke lucuko olukhona kuhulumende lo, ama-ministers okungakhulunywa ngawo sesibabona bebotshwa bekhulula behamba bezigqokela amasudu, kodwa sikhuluma ngama-millions of US dollars imali-ke edlalisiweyo, imali etshontshiweyo, imali echithiweyo beyiphiwa labo bantu. So-ke kulo mehluko omkhulu kakhulu.
Baba Nkomo uthi wena akula kuhlukuluzwa lapha ikulwisana nje lenkohlakalo ungathi uhulumende uyaphumelela yini kuleyo mpi
uhulumende ngibona mina usekufake kwabasobala la izolo kumhlangano wePolitics Bureau kubandala eZanu-PF bakube esobala ukuthi abadlala ngomhlabathi bedenzela abantu umhlabathi kufanele ukuthi bathonisiswe kulokusebenza kwamapholisa nokusebenza kwamakhotha umuntu wonke ulakho ukuthi uma kuthiwa ube necala amapholisa alakho ukuthi akuvulele i-jacket ukuze uhamba wena uye emthethwandaba umthethwandaba ozakutsho phela wona ukuthi kufake icala lakho lilapha nalapha kodwa akula bantu bezamthethe elikhona sukumane maphulisa liyebamba ubani hambani ebamba ubani upresident uyidini nakakwazi athi ukuthi wena hambe ubophi ubani ubani tokamla umthetho tikamla umthetho ikakhulu i-corruption izamthethe ilwa ne-corruption ukuthi ayifunakali lapho akula kuxolelwane ukuthi ngezamphepha umbe ngo-m d c kumbe ngowani phibandla uma uphambanisile uphambanisile hambe emthetho wandaba uyethonisiswa
umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu-PF okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Laloba imisebenzi yokulisa kwele Iraq lakwele Syria kwabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS ingasiyo ingozi enkulu emazweni la ngenxa yokuncediswa kwalawo mazwe ngabebutho leMelika ele-United States lithi likhathazekile kakhulu ngokuqansa kwemisebenzi yabe-ISIS labamanye amaqembu anjengalo kwezinye izigaba zemhlubulweni lapho abhahe khona. Ngali nyanga kaLwezi mhlaka-10 abeMelika babe lomhlangano webulenjini labeNigeria lamalunga womanyano oweGlobal Coalition ojonge ukulwisana lokuqeda impi labeqembu le-ISIS. Emhlanganweni lo bekulabameli njalo bamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika labadabuka kwamanye amazwe abhekane lengozi yokulwiswa ngabamaqembu anjenge-ISIS labangane bawo. Isithunywa esiqakathekileyo seMelika, u-US Special Envoy kulumanyano we-Global Coalition, uNathan Sales, uthi laloba emhlanganweni lo kuhlaziywe indaba ezimqoka, uveze ukuqakatheka kokuqinisa ukusebenzelana ndawonye kwamacele wonke alwisana labe-ISIS. Ethi, lanxa sonke silomqondo munye wokuqinisa impi labe-ISIS, lapho abeqembuleli abagxile khona kwele Iraq lakwele Syria, masingalibali ukuthi leli qembu lilezinye ingatsha lamanye amaqembu amancane elisebenzelana lawo ayabe esiba yingozi ngaphandle kwalomhlubulo, kutsho uspecial invoice sales. Uqhubekethi kuqakathekile ukubana sibe kwazi ukuthi udubo lwemisebenzi yezihlingi lezi ze-ISIS iyingozi enkulu ezwekazi le-Afrika ukwedlula ezinye indawo zomhlaba. Ngakho ke nxa sifuna ukutshabalalisa imisebenzi yeqembu le-ISIS emhlabeni jikelele, kumele singayekethisi ekulivimbeni ukuzenzela santando ezwekazi le-Afrika, ikakhulu ngentshonalanga yaleli zwekazi. Ku-Special Envoy Sales uphinde wathi udubo lokuhlaselwa kwamazwe entshonalanga e-Afrika ngamaqembu amancane alobudlelwano obukhulu labe-ISIS bukhanya solukhula okwethusayo, okungaleso sizathu eleMelika likhanya likhathazekile ngosokusenzakala ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. Kodwa ke uthi okujabulisayo ukuthi umanyano oweGlobal Coalition wenelise ukutshengisa amandla langokukhalipha kokumelana lengozi yokuhlaselwa yila maqembu. Lanxa amaqembu lawa elwisa besendaweni zabo abazaziyo zokuhlasela becatsha, abamanyano weGlobal Coalition benelise ukuphuma lamacebo okwenqabela lokumelana labamaqembu la ngokusebenzelana ndawonye kwamabutho emazweni asemhlubulweni lowo abumba lomanyano. U-Special Envoy Sales uqonqosele njalo ukuba lanxa sokusobala ukuba umanyano weGlobal Coalition uqhubeka uqina empini yokutshabalalisa imisebenzi eye-ISIS, kuzamele bengalibali ukuqinisa lokuthuthukisa imfundiso ephiwa abebutho emazweni angamalunga. ukuhlonipha amalungelo oluntu kumqoka ekuqhubeni lomsebenzi. Ethi ngoba ukwephulwa kwamalungelo abantu ngamasotsha wawumanyano kulakho uncedisa lokuhlomisa abamaqembu anjenge-ISIS ukuhuga abantu kubana babe ngamalunga abo ngokusebenzisa lobo bufakazi okungcolisa isithunzi sabohulumende balawo masotsha.
Lapho ke belilalile udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa ngoGibbs Dube ngisithi asithubaneni ekuseni ngo-past 6.